uzananzelela Chris ukuthi ukudalwa kwejobi angakuthiwe izahamba iluma yadalelwa ukubona ukuthi lokho kuvunyelweneyo uhulumende womanyano kuyenzakala na msebenzi omkhulu okuhlola ukuthi abantu futhi asikwenze njengohulumende womanyano kuyenzakala yini ngokunanzelela kwami nangokubona kwakwenza kwabo ngibonani umahluko ukhona ngoba abantu sebenanzelela ukuthi nxa nokuthokozela lapha kulalapho okubikwa khona bese kusithi nxa usiyahlolwa kuthathwe umuntu wezanu o-MDC no-MDCT bayehlola bendawonye khonokho kudala ukuthi abantu bayangesangani bayathibeka entweni zobudlwangulo
ye kodwa sesike sabona ikakhulu endaweni ezisemashonaland lapho kuke kwaqhamuka konodlakela besithi bayehlola kodwa kungani akubi lo mehluko kuyini okukhanya lapha kungaba kuphosiswa okungaphathisa
uzananzelela ukuthi isigaba semashonaland lesi indaba zokuxokozela lokutshaya kwabantu bezivele izinto ezayelekileyo uzananzelela futhi ukuthi sike saba le-rali khonale njengenhlanganiso ye-MDC ekhokhelwa ngulibi abantu basala betshaywa betshela ukuthi indaba lesiyalalesikola indebele abantu bokuza so indawo le nalendikho ngani kugcwele khona izalo lapho egcwele khona kulokuzama ukwethusela abantu nokutshaya abantu ijomiki le ukusebenza kwayo unanzelela ukuthi sizama ukujayeza ubhinya ukuthi ahlale nabantu izalo mdabu wayo ilobu bhinya phakathi ubhinya kaguquki langalinye kukushela ukuthi abelokhu ekhunjuza ukuthi hhayi ususe ebantwini bhinya ndini silabona.